Uhulumende kasingezelelanga imali. Imali vele sikade sihola inyanga ezidluleleyo is just the same. Uhulumende okakwenzayo wahamba phambi kwemedia wakhuluma ngama-journalists ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali, yena engasingezelelanga. Yena ekhuluma imali kade loku siyihola salary plus i-COVID allowance. Imali yona le yafika ku-R12,000. Nxa sikhangela ama-black market rates, imali le is less than $100. So asingezelelwanga imali. So thina njengababalisi, njengenhlanganiso, kasisoze sibuyele emuva. Into ingakwanisa ukusisukumisa ukuthi sibe semsebenzini yokuthi uhulumende abisele back imali kade siyihola ngomunyaka ka-2018 October, $520. Yiyo kuphela ingasibuyisela emsebenzini. Okunye lokhu siyabe sidlalisa isikhathi ngoba imali esiyitholayo kathesi ayinelisi ukuthi ngingabhadali i-rent elokishini i-one room, ngingakwanisi uku-afford i-transport ukuthi ngiye semsebenzini, ukuthi ngingakwanisi ukuthi ngibhadale abantu bami i-school fees. Is far much less than imali engiyitholayo or esiyithola njengababalisi. So thina we are very clear, imali engasisukumesa ukuthi sibe semsebenzini is $520 minimum, or else ukuthi uhulumende asi-engage sikhulumisane kuhle not ukushona siyethusela ukuthi uzasixotsha imisebenzi.
Uhulumende ube sengani uyethusela ukubana lingekela ukubuyela emsebenzini alisozo lithole iholo. Zithini ezinye izisebenzi ezifana lani amatitshala?
Uhulumende uyasiyethusela kodwa asila daba lakho, ngoba lokhu okwenzayo wena uhulumende kutshona isiyethusela is unconstitutional. Akuncedi ngalutho, akusolve iproblem. Ngoba ababalisi nxa bangela imali yokuthi babe semsebenzini abala mali, uhulumende kumele ababhadale or abaholise imali eneleyo. Ukuyethusela akusolve anything. Ubugebenga awusolve any community or national crisis. Uhulumende kumele asingeje kuhle, sikhulumisane kuhle, ngoba imali esiyifunayo yi-$520. Nxa ingakwanisi kumele asingeje kuhle, then sesikhuluma ngababalisi esibarepresentayo, kodwa abasozi bavume ababalisi ukuthi bahole imali less than $520, ngoba yimo imali kade siyihola ngomnyaka ka-2008. So kuyini okutshintshileyo? Kuyini okutshintshileyo? Uminister of Finance uyaclaima ukuthi kwenza i-surplus ye about nearly a billion. Imali ye iyakwanisa ukuholisa ababalisi the whole year including ama-bonus. So asisoze sivume anything less than $520, asisoze sikuvume njengamabalisi. So ukutshona siyethuselo akuncedi ngalutho, akusezi ngalutho, siyazihlalela ezindlini. We are more than 120,000 ababalisi abangekho emsebenzini kathesi. So uhulumeni nxa yena yefuna ukusixotsha, kungcono asixotshe emsebenzini. And that would be a national crisis. So the best way forward, uhulumende kumele asingeje thina, sikhulumisane naye njengenhlanganiso kuhle, sikwanise ukuqeda iproblem esilayo ku-education crisis. Not ukutshona isithi kusela, it doesn't help anything, doesn't solve any problem.